Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukuba ningaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli okhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa li-promising. Lo ngiyesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngiyesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit. Wakhuluma izinto adlula yizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambongela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify and ezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje bewosa bekomemorethana uJune 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asimesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba into esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyeke sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizima zinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Nyeke simesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sizasithatha silibandla le-National Democratic Group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi njengenhlanganiso silokho sibuyela siyaphansi uma grassroots ibuza abantu ukubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe njalo lembono yabo masikhangelele umumo opposition kwelakithi lapha eZimbabwe sibisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile and nguye ozanceda ukudrive iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidecide lokuyikho abakufunayo then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. Sokathesi njengoba sekuyile so thina sowumeleleyo njengenhlanganiso yikuzwa ukuthi uluntu lona luthina abantu bona bathini kuma-grassroots then sesizabona sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.